Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le MRP lize lenza umhlangano we rally emakhokhoba othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapolisa kumaviki adluleyo.
The National Interim Committee NIC yo esabambe intambo kukhangelele ukuya ku Congress so kula maqhoka amabili I MRP iloke ilibandla elilodwa.
Abalwela ilungelo likaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe.
Ngikhulumende lo uthe esengenile wathi Zimbabwe open for business and the business enkulu esiyibona yenzakala ngiyokususwa kwabantu lapha kade behlala khona esithi ngama displacement kuthiwa bavulele indawo ama projects.
Sile ngxoxo mpikiswano phakathi kwelunga lebandla le-CCC umnumzana Fortune Mlalazi lo mnumzana Kudakwashe Munsaka webandla le-ZANU-PF.
Awula leadership crisis. I crisis actually opposition organized. Leadership we've got able leadership in Zimbabwe is ukuthi ikunkulu preserve.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le-MRP lize lenza umhlangano we-rally emakhokhoba kobulawayo othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapolisa kumaviki asanda kwedlula. Babikwa bebebaningi abahambe kulombuthano owenzelwe enkundleni ye-Stanley Square ngomgqibelo. Abaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo umnumzana Mudenda Chilumbo lo mnumzana Thembisani Mfulongashi Mpofu bakhulume ngenhlelo ezimbalwa ezigoqela ukhetho lwe-referendum abathi luzalindulela ukuxexebuka kwelizwe. Lo mhlangano ubikwa utshelwe njalo ukuthi amalungiselelo omhlangano wokukhetha inkokheli iCongress ahamba kuhle. Umongameli webandla umnumzana Mqondisi Moyo yena othi elokhe ngumkhokheli lanxa kuthiwa sewamiswa ubukhokheli ubengekho emhlanganweni lo. Lanxa kulembiko ethi sokulamaxuku amabili aleli bandla, esinye isiphathamandla sebandla leli unkosazana Kethiwe Bhebhe ulandule lokhu kungxoxo esiyenzelaye.
Ngiyabingelela babagande emsakazweni, ya kubasakazi labalaleli. Yeyi umhlangano uphumelele babagande kuliqiniso mpela ukuthi amapolisa babeke basincitha imvumo ngezizathu zabo ababe sithi kulama rumors ukuthi abe 3+C ungani bafuna ukubhikitha and bawumisa ke ngaleyo ndlela although lokho kwakungahlangene lathi kodwa hayi ngingathi fast forward nje sagcine siyuphiwe siphiwe imvumo and umhlangano uphumelele ubanjiwe sibili yabebezile abantu uphumelele wenziwe kahle akuzange kube khona wokusiphazamisileyo.
Njengebandla ngasitshela ukuthi kuhamba njani njengoba sike sezwa ngani sokulamaxuku amabili ungasichazisela nje khonapho ukuthi uhamba njani?
Akusikhoqiniso babagande labalaleli ukuthi sekulamaxuku amabili iMthwakazi Republic Party ilokhe ilibandla elilodwa. Okwenzakalayo yikuthi safika esigabeni sokuthi sesidissolve ubukhokheli sabamisa ngezizathu ezithize ngendlela abasekusetshenzwa ngayo kwasekusenzakala izinto esasingathi zasingasahambelani le-constitution yebandla ngalokho-ke savumelana silibandla ukuthi hhayi kasike sibamise okwamanje kusaphethe interim committee i-National Interim Committee NIC yiyo esabambe intambo kukhangelele ukuya ku-Congress So kula maqhubu amabili iMRP ilokhe imibandla elilodwa. Ngiyabonga okwamiswayo iNational Executive Committee ubukhokheli obugoqela yena umongameli ubaba uMoyo yibo abamiswayo kodwa hayi ibandla liyaqhubeka lokhe lilodwa akula maqhubu amabili.
Lo ke ngunkosazana Khethiwe Bhebhe isiphatha amandla sebandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Abalwela ilungelo likaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula okahulumende kamnumzana Robert Mugabe. EZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu, kutsho inhlanganiso ye-Human Rights Watch. Lokhu kulandela ucwaningo olwenzwe yile nhlanganiso ngomnyaka owedluleyo yasiwethula kuviki edluleyo eSouth Africa. EZimbabwe lithiwa yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu umhlaba wonke jikelele. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Khumbulani Maphosa owenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights.
Udaba lwamalungelo elizweni leZimbabwe lubucayi, njalo kakumangalisi ukuthi sibone kuthiwa iZimbabwe yehlile ngendlela eyangisayo kuma-rankings amalungelo omhlaba wonke. Njalo nxa sikhangele indlela okumi ngayo khathesi la kuhulumende kaMgabe, ye umehluko ukhona sibili omkhulu. Umehluko omkhulu uqala lapha ukuthi uhulumende kaMgabe wayengathembisi ukuthi uzahlonipha yekethise izankentshe ezibopha amalungelo. Sasikwazi ukuthi vele yena ke uvele ubophila uvimbile kafuni kube lolutho olwenzakalayo. Lo uhulumende okhona uthe ngena wathembisa ukuthi uzakhipha izayeke ezikhona ezivimba ukuthi abantu bakholise amalungelo abo, kodwa akakwenzanga lokho. Akwenzileyo ukuthi ukhiphe isayeke wafaka amatomu okusele kuyinto efanayo nje. Wakhipha izankosi wafaka iketani, kodwa umuntu sele elokhe ebotshiwe ngokufana nayo. So akubanga lalutho abalwenzayo ukuthuthukisa amalungelo. Ungakhangela indlela iZimbabwe kumbe le indlela yama rankings enze ngayo kwenza iZimbabwe yehla, bakhangela izinto eziningi ezikhona eziphilayo eZimbabwe okwakhathesi. Ungakhangela indaba yozokhetho, even okokuqala isadiki la ize yathi ukuthi kasibambi kuhle ukhetho lwethu njengelizwe, kasilubambi kuhle ukhetho lwethu siqhubeka sisehluleka ekubambeni into zokhetho. Njalo futhi ungakhangela indlela ama-courts ezisebenza ngayo ezomthetho, la yinye into ekhangelwayo naleyo. Kube lama-complaints amaningi from human rights defenders and political defenders ukuthi ama-court yethu khanye ngani i-court yethu ibanjwe emsileni, ibanjwa ngama-political, ngamanye ama-political players. Akula kulungisiswa kuhle ngokomthetho, kukhona ngani i-court ilenketha bechabe ekuthetheni amacala. Siyabona kulugcwele amacala akhona awu victimize bakuhlukuluza abantu abamela amalungelo, awukuhlukuluza abantu abamela ezopolitiki. Futhi ungakhangela ezeconomy yelizwe, economy yelizwe isifile isebeyibulele, yikho kwenza ama rankings eZimbabwe ayehle kakhulu nxa sikhangele kuqathaniswa lamanye amazwe omhlaba wonke. Kukanti njalo ungakhangela kule ndaba yokududulwa kwabantu.
Kodwa yena uhulumende lo okhona ungathini ngokwephula amalungelo kaZulu, uyafana yini lo hulumende kaMgabe?
Ngihulumende lo uthe esengenile wathi Zimbabwe open for business, and i-business enkulu esiyibona yenzakala ngiyokususwa kwabantu lapha kade behlala khona esithi ngama-displacement, kuthiwa bavulele indawo ama-projects, ama-development projects anjengama-mines, amadamu lokuqheliswa kwamadolobho. Zonke lezo zinto nxa sizikhangele sizibalisa ndawonye ziyayilimaza iZimbabwe nxa sikhangele le ndaba zamalungelo.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa olwela ilungelo likaZulu engowenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights. Lamuhla silengxoxo mpikiswano phakathi kwelunga lebandla le-CCC umnumzana Fortune Mlalazi lo umnumzana Kulakwashe Musaka webandla lezano PF. Ibandla le-CCC lithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki kahle, hatshi izitsheziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla lezano PF ngamazwe angentshonalanga ngenxa yokwephula ilungelo loluntu. Amabandla la athi okunye njalo ukuthi akulabo ukhokheli obuqotho kubandla elibusayo. Ake sizwe udaba esilethulelwe ngoGibbs Dube weStudio 7. Elo umnumzana Fortune Mlalazi webandla le-CCC nguye osungula ingxoxo.
Ngiyakuxolela because awuvunyelwe ukucabanga outside the box, but I'm saying look at Botswana, for instance. Botswana has one mineral that is sustaining the country, which is that diamond. E-education as a Botswana is free from primary school up to university level because they are properly using their resources. We've got more resources than Botswana. Talk of uranium, talk of diamonds, gold. Ngawe rendeta lushwaya abadlaye kuphela wena lapho okhona awudli ufana lami. Unfortunately ufundiswa izinto lezi ubani uhlala uzikhuluma kuthe ngama sanctions. Our problem in Zimbabwe is not sanctions, our problem is our leadership, in particular leadership from ZANU-PF that has been looting the country from day one in independence. If you want to know these things, my brother, go to the likes of Dr. Simba Makoni, who taught us Sise College 1.0 ubana in a few weeks base betshintshela izimoto sotohambani ngama Mercedes Benz. It might not be important kuwe khona ukuthi unanzelele, but we have been looting. Our schools are something else. Our hospitals are death trap.
Ubaba uthengisela sibili ukubana akala qiniso lama facts lento ezenzakalayo. Uargue ni emotion esezinto evela ku opposition ye in ye out. Abakhangeli into ezibambekayo ezikhona. Ngiyamangala ukuthi uvala amehlo ehle ukubona ukubana thina sizenzela ukudla lapha. Akantshele ukubana yikuyini esiku-importayo lapha okokudla. Nxa singa-importi impuphu, nxa singa-importi i-wheat si-exporter, usuntshele ukuthi ikuphi ukudla ongabe ukukhuluma ukuthi thina we are not producing. Lapha akukhulumayo konke izinto ezi-general. Thina sinika ama-facts based ngezinto ezenzakalayo ese-ground. Akula leadership crisis. I-crisis actually nge-opposition engekho organized. Leadership we've got able leadership in Zimbabwe esiyokuthi yikho uNkulunkulu eyipreserver. We will not have leadership as a labor. We are talking about izinto ezenzakala ku-economy ngenxa yesikweledi lesi esingabhadalwanga. Akayazi le history yesikweledi lesi lokuthi isikweledi saqalisa nini. Isikweledi saqalisa ngoba America isifake ama-sanctions. Ama-sanctions kumele ewazwisise ukuthi kuyini okuthiwa ama-sanctions. Ehambe kuma-companies, ama-private, lama-bank, bengibasisele ukuthi kubaphambanisa njani into okuthiwa ngama-sanctions leyo. Engayizwisisa, usezazwisisa njalo ukuthi ilizwe limuswa njani. Ama-comparisons awaphayo lawa, ngama-comparisons angasebenziyo, akabe kwazi ukuthi ilizwe libuswa njani. Ndalo, indaba esikhuluma emqoqokibela esikhuluma eyama-sanctions kwana i-America ibaleke indaba. I-America i-corruption ayikhulumayo ayiqalisi eZimbabwe. Amazwe wonke jikelele anayo i-corruption, ayisiyo Zimbabwe kuphela. Kodwa angithi ukuthi mina ngithi sibe le-corruption njalo angiyiboni mina eZimbabwe. Uhlupho lwethu sibili ukubana i-America ilwalathi. Yikho esikuxoxa namuhla ukubana why isiyalile ukubana bebe le strategy esokuthi kukhitshwe isikweleti esilaso kumbe sibe lama payment terms esikweleti esilayo. Ngoba bayesaba ukubana lapha iZimbabwe sikhona i-giant leli selivuka singalivumela ukubana liqalise njalo ukuboleka. I-giant lelona lisenza kuhle kangaka ingaboleki lingasiphambanisa ikwesukugalela.
Siyakuzwa kakhulu Mzanga Mlalazi.
Amanga amakhulu yilawo nozitshela wona umfowethu bazi. azitshela lawa manga mhlawumbe yoba afundiswayo siyazi kuzani phe ufale lihlabele from me him buketile ukuthathi izimbabwe iaworking giant yalaliswa mbane eqaleni bayilalisa ngenxa yobusela siyakwazi zinenge into esingazivalisi ukuthi okangayi batshontsha lapha oendretha rushwa batshontsha lapha uzibani utshontsha ngaphi into esizaziyo asonto ze opposition into ze zabantu bezimbabwe uza kuchaza kanjani ukubana nsuku zonke elizweni lasezimbabwe abantu balayinile ba-apply ama-passport ukuthi baphume khona kule awaking ning giant ivuka njani leyo giant kadabantu shuthi ababoni bona bezani yibo kuphela abahlakaniphileyo ukuthi abantu abatsha bonke abasuka esikolo sebefuna ukuhamba e-UK bafuna ukuhamba e-South Africa ngenxa yokuthi silohlupho lapha ezimbabwe that is the problem kufanele kufike khonokhana emnqondweni yawo kodwa ke ngolunye usuku kule ndoda okuthiwa ngu-Gibson Sibanda ayilale ngokuthula yathiya isityelile ukubana befuna bengafuni bazaphuma kuphela kungathatha iminyaka ibe mnengi kodwa bazaphuma kuphela
lapho ke belilalele umnumzana Fortune Mlalazi webandla le-CCC eqoxa endawonye lomnumzana kudakwashe Munsaka olilunga lezano PF Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp
umathintitha lo okhulumayo ilizwe lethu bathi lilwa amalungelo ngazi ukuthi amalungelo afanele abanjani amalungelo ukuthi thina sasowela amalungelo akunamanzi akunagesi akunamgwaqo ayikho nje into ekhona nje ezweni siyahlupheka hulumeni angazi ukuthi fanele simemeze bani sizwe ngubani hulumeni siyahlupheka wena hulumeni esithi sakuvotela wena hulumeni othi wasusa abelungu ezweni wena hulumeni esithi obaba bethu balilwela leli lizwe kodwa sikubona ukuthi balilwela usizo lwabo ngokuyini ukuthi balilwele belithathe balungwini sithi sisentandweni eningi ngoba intando eningi mangazi ukuthi siyabhilitha senami ngento esenzela yona ezweni siyabotshwa siyashaywa siyabulawa so kufanele senze njani mkhuzi wamaphoyisa lokho engishilo njalo kufuna kwelela ngobuyo uzositshela ukuthi why imvumo ofanele ibe khona yokudemonstrator imvumo enjani siyakucela mkhuzi wamaphoyisa Paul Nyati siyakucela nomzana siyakuhlonipha futhi kakhulu mathintitha lo okhulumayo
mina ngiyaphila umsakazi wa-Studio 7 kuthanda nje ukukhuluma indaba leka lobhimula ubaba lo okhulumayo kade silami ngiyamsekela vele okukhona ezimbabwe la ukuthi sesiphiwa imbali yamanga sikhathi sonke siphiwa imbali yamanga wakhangela even ilizwe leli lithathwa izano zange lithathe lisekele izwe ilathatha izaphu izaphu yahandwa kakhulu ukudlula izano izani babe zihlalile emozambique abantu lapho kodwa sokungantwa yibo ungakhangela kathi sikuyi-history ekhona ukhulunywa ngayo izani pf ukuthi ilekathi lizwe kodwa kuhikho sikwaziyo thinabele izapho so lalokhu kuthiwa ulobhengola wathengisa ilizwe ngethukela into zamanga zonke zonalezi kodwa zibe ziqinisa bona abantwana banabo kumele bamise umsebenzi ngoba kathi sekunje ziningi izinto abazivalayo zimele zingenangqondo
Studio 7 siyabingelela sicela ukubamba lo baba umlomo utokobulawayo umlomo liyalelana abantu ukuthi bengena emgwaqweni bayalelana ukuthi abantu betwetwe bayalelane yini inkinga beyalela abantu ukuthi bedemonstrate kuyini imbangela kuyalela ukuthi abantu bedemonstrate baba khuluma into ecacayo baba walwela izibra but usulilawo usususu under uyazi uyadla lapho kuzani phefa thina kasihle sifuna amalungelo ethu abe segcekeni sifuna ukungena emgwaqweni liyasivimba liyasibophi liyasitshaya
salibonani emsakazweni njani na umoveni ngenya edaluka ayisibonga izulu sibonga izulu edaluka sibingelela imuli yami yakonyonda kongwenya khona lapha yabathanda tandiya ngikhoswa egufole engwenya ophilayo ehe komalaba kunesibanda lapha kubuntu kuyothandazani chuma hhayi ngiyalithanda madoda ngiyalithanda bazali bami liphile ngenkosi awe
livuka njani Studio 7 ngilibingelela lonke Studio 7 ngibingelela labalaleli lo sapho lukamthwakazi lonke ngingathanda ukudla isikhathi ngiphezu kodaba lwamantombazane emsakazweni ade bekhuluma ngolobhengula abathi wadayisa ilizwe ngechukela ngicela laba bantwana laba kabake bahloniphe cela bahloniphe isizwe samandebele isizwe esikhulu kakhulu mabe funa ukwazi ukuthi uRobhengula walwa njani impi leyo abahambe badingwa lo bayebuza uSisili John Ross bayebuza lo Ian Smith babuze lo Todd uzabachasisela lo Ulensky uzabachasisela ukuthi uRobhengula walilwela njani lelizwe leli elidefender ukuthi abalungu bengalithathi adinge yilaswa kulendawo ukuthi kusekhwekhwe kulabolala phansi kulabo pupu kula ekatate kadingisise ukuthi kati kwakuvele kusenzakalani adingisise lamabizo amabutho kaRobhengula wamawaba lokuthi kwakulensuka mini kulempisi wayelamabutho amaningi kakhulu esilwe lwisa abalungu ngicela intombazana lo akayekele into yakhe le hayi ukuthi yena nguyo lengqondo naleyo inzondo kayiphuma inzondo yakhe le asimfuni umuntu onjalo la ngababaze umsebenzi wenziwa nguRobhengula kakhulu ukuvikela leli lizwe ngakubabazi kakhulu azazi sizagcina sikhuluma amanye amagama amabi azamcunula ngiyabonga Studio 7 okukhulumayo lapha ngusiphatha amandla ngikhona lapha kwabulawayo
selokhu sihlala sikhuluma ngawo la mashona la nanko ke aziphumele kuZBC ezikhulumela mathupha kutsholo Bhengula wathengisa ilizwe lithukela bezikhulumela mathupha and lento yinto ephume kumnangagwa le abantwana labana bathunywe ngumnangagwa bebonisa ogawule lapho ukuthi bayiziphukuphuku too much labana babonisa ogawule abo Joseph Juma laba abo Malaki Nkomo sebelibonisa ubuthuta benu kwesi ukuthi lizithuta lilandela abantu abaroma sebeze belityele mathupha kuZBC yenu ngoba iZBC liyana ikhupha izinto zezanuPF and ngeke ukhulume enye into umnankagwa engakwazi iZBC kube nga iyakhupha anything kube ziningi izindaba esizibona ziphuma lapha kube lama opposition parties yabona iphuma lapha kodwa kuphuma indaba zezanuPF kuphela labo yinto abayithethe kumnankagwa njena ade beyikhuluma leyo bezama ukulibonisa lelaziphuke iziphukuphuku ezingaboniyo lezi kuthi livalekile sebeze belitshele kuZBC yenu ngokungafundi kwenu alifundanga lina bantu lisaphuthi zanuPF iningi le into elibulalayo kakhulu manje sebeze belitshele ke kuZBC ukuthi lilandele amashona wrong side lilandele abantu abarong umnankagwa selitshela-ke bogawulela boJoseph Chuma labo Malaki Nkomo liyabe lihumana suku zonke likhuluma lihumana linje abantwana abancane abaphuphayo
sanibonani no-CEO entebele linja etinyiweyelaphana omnyaka omutha ngithi lanike ngibolise ngiqede lapho ngisizanipf masifor
Siyabonga basakazi bethu. Siyabonga izindaba elisinika zona, izindaba zeqiniso. Hawu, siyabonga iNkosi libusise. Ndimfake umbono. Nawu lo muntu abathi uChabango. Uzamukenzani uChabango? Uyenzani Chabango? Cela limbuzo ukuthi uyenzani, uthi unyembani, uyenzani? Ake limbuzeleni uChabango ukuthi uyenzani.
Salibonani basakazi bethu beStudio 7 njani kodwa? Hayi kuhle mali sancenga basakazi bethu. Thina songathi siyagadala into kaChabango le. Into kaChabango sisihlupha kakhulu. UChabango ngathi ufuna ukuthi sizoyenzani. Njengoba vele izomehlula. Kanti waye ungathi vele ufuna ukuchitha isisiso. Pero uChabango vele sokusobala ukuthi bathengiwe vele bathengwa kungalabona labo abangani bakhe labo. Waye ukathi wabe lokhu esenza inkambeni ezinkantolo, lokhu esenza izinkantolo ezinkantolo, udinga nathi ezinkantolo. Akuthi ungwesisi hayi akakehlukanele abantu mani abantu nabo bahlupha kwamani balokho bebhizi ilizwe liyawa labona balokho bebhizi lokho begcwale izinkantolo ngento ezingabonakaliyo akula nto ezoliyenza ngesisi umnikazi wesisini uchami zawubheka akula nto ezoliyenza lapho noma engayithatha isisi yawa sekuphela kwesisi akula nto ezoyenza lapho ngoba lokho abebeziligijimisa ngapha langapho ngathi ukuthiwa asilangqondo kula nto ongayenza uChabango ngesisi nix uqonde nje ukujabulisa izano kuphela into yabayiqondileyo labo baqonde ukuzijabulisa izano kuphela
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo lingasithumeli imilayezo egqugquzela inzondano ngobuhlobo. Siyabonga. Kwezemelika namuhla likhefu lokunanza owayelwela ilungelo labensundu umnumzana Martin Luther King Jr. uKing owayengumfundisi wesonto eBaptist wadutshulwa wabulawa ngumlungu ngomnyaka ka-1968. Imizamo yakhe yokuthi abensundu baphiwe amalungelo afana lokuvota yafezeka. Lamuhla likhefu eliqakathekiswa lilizwe leMelika jikelele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Yebo, ngiyabonga mnumzana. Usuku lukaMartin Luther King lusuku olubaluleke kakhulu njengokusho ebantwini, especially ebantwini abansundu. UMartin Luther King wayeyinkokheli eyayilwela amalungelo abansundu esithi ngama civil rights. So sabona even up to makufika ngama-1960s khonapho, ngaleso sikhathi i-influence yakhe yayinkulu kakhulu, to a point where siyazi ukuthi abantu abamnyama okuqala babengela mvumo, babengelalo ilungelo lokuvota lapha e-America. Into eyenzakala ngama-1960s after ukukhokhelwa ngabo-Martin Luther King besenza ama-million men march, abawenza bemarcha bebuya lapha e-Washington DC bebamba ama-rally amakhulu, okwenza uhulumende layo wagcine ibona ukuthi abantu abansundu kumele amalungelo abo okuthi bavote bawathole bawanikeze.
Manje nxa sikhangele yona indlela enanzwa ngayo leli langa, ubona kuyindlela efaneleyo yini?
Yeah, I mean ukuthi phela ilanga leli Lee holiday lapha eAmerica utshengisa ukubana lilanga eliqakathekiswa kakhulu, ngoba ma ukhangela even amanye ama-president wonke ahlanganiselwa elangeni eliyi-one eliyi-holiday lokucelebrate ama-president. Akusi alikho nje singathi kuthiwa leli ngelika-George Washington Day or leli ngelika-Barack Obama Day. Elika-Martin Luther yilo eliqakatheke kimi ngokubona kwami, ngoba libizwa ngegama lakhe. Linganiswa labo Columbus Day. UColumbus, I'm sure liyamazi, uyinguyo okuthiwa wa discover iAmerica. So la eAmerica kule Columbus Day, and then besekusiba le Martin Luther King Day, okutshengisa ukuthi lilanga liqakathekiswa kakhulu.
Nxa sikhangela umhlaba jikelele, siyabona ukuthi bakhona abalandela izifundo zikaMartin Luther King besithi uyena ubapha umdladla kwezombusazwe. Ukubona njani wena nxa sikhangele amazwe angaso eMelika lelanga likaMartin Luther King?
UMartin Luther King uyisizekeliso sobukhokheli. UMartin Luther King ngumuntu owayenikeza abantu ithemba. Ule speech sakhe esiqakathekile kakhulu esaziwa ngabantu abaningi esithi I have a dream. Ispeech sakhe lesi I have a dream yispeech lesiyana ese hope, esesithembiso, esokuba le vision yokubona phambili lokho abantu abaningi abangeke bakunanzelele manje. So uMartin Luther King umuntu owayekhaliphe kakhulu lokhu yanokuthi baze benza okokumbulala ama-enemies akhe, izitha zakhe zenza okokumbulala ngoba zazibona ukuthi imfundiso zakhe zikhaliphalisa abantu, zivula abantu amehlo.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha kweleMelika. Kwezemidlalo ke sikhangele imidlalo yenkezo ye-2023 Africa Cup of Nations edlalwe izolo. Egypt leMozambique zibe nguchiki lobhanqa 2-2. Kuthi ele Nigeria lele Equatorial Guinea lawo abe nguchiki lobhanqa 1-1. Kuthi imidlalo ezadlalwa lamhlanje, umdlalo wakuqala ngoza kuba phakathi kweSenegal leGambia. Kulandele ele Cameroon lele Guinea, kuthi umdlalo wokugcina ngoza kuba phakathi kweqembu leAlgeria lele Angola. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MRP lize lenza umhlangano we-rally emakhokhoba othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapholisa. Abalwela ilungelo likaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande.